So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhlaka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCCC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono ethiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCCC ekhonana kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abize amapholisa ukuthi adudule abe-TCCC laba okuthiye abanye babo belimele. Abe-TCCC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhethwa oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku eTafara umnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TCCC umnumzana Taphumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha istatiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama-MP eParliamente was the right focus ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliamente did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene eParliamente. Lokufa okwenza khona uChayende Masaya umfundisi imavuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa le-election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele two-thirds majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye osuseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TCCC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe yi one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things, but uthi ubabuze ukuthi hayi lina libe ngapi, they will never tell you ngoba labo bayasaba for their life ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So konapo hayi, they cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliament yini kumbe liqhubeke likhona. Kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama Parliament situations lama council wonke jikelele in Zimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan, so hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma. Ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Moringai ilunga le TCCC ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokhu kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela ukuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langayiphi indlela ukuthi nxa besiya lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edala lephalamende, siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lephalamende. Kuyayangisa lokwana ngoko.
Bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-TCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-TCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe sePhalamende.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angike ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wa kumbe wafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi, mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed, ngakhona kokuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwakuphumela bana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law, yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe elilemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho amdali amadala yena la esiwakhangeleleyo ukuthi ayithile imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo nxa ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona eku-constitution zikaSport, angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
Abe-TCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ePhalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziso esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angileke izijeziso zePhalamende ikakhulu umuntu ongabasendleleni yokuthi abubalule kuhle ngendlela abulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale lephalamende. Okuthi izijeziso zenezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayo selilukhulu kakhulu nje lunali, kodwa luswazi akumele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wephalamende.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. Umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginopala jikelelo webandla le-TCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya ekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorrectwe, kwakorrectwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana ithethe nje isikhathi eside. Aso recall entsha. Hayi ama recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngama recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama recalls. Kuzathi leyo case ingadlula ke sesizabe selulolunyunyawo esilubonayo oluphambili. Hayi okwakhathesi kakula ma recalls. Le kayisiyo recall entsha. Kona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokulesizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambanise ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolunye udaba samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemichina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunopala jikelelo webandla le Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambanise ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo muntu ade bemazi ukuthi khona urecall labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshwe ukuthi bekuhambe njani kodwa bekumethi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana sekube lamameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana.
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kuguleka amadolo ukuthi kuguleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlo ngandlebe liyayo ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu le-TCC lalo lilihlo ngandlebe lisiye empumalanga lelana liye entshonalanga okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekuchabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembu qembu kumbe i-factionalism ku-TCCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda
sibona lokhu sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe ekhutshwa ngomnyaka ozayo ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na
ukukhethwa kwabakhokheli sekwenziwe kwaba yinto eyize abantu sebezifaka asithi ungakhangela vele ku-TCCC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lapho upresident wakhona ukuthi ungene njani akucaci abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kabucaci
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelwe ebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ephalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TCCC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu sibone ukuthi singaiphi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungabanjani ngakumkhazi ngabantu abamele abasimele ephalamende
baba Chuma uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini wena ukubona njani lokhu Chuma
umalumame uyazisholola nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona intusendaba yethu iwotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kutshoni ngoba bahlala bekhona intusendaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva so nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa izaphuma zimpumela ezibafevayo ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza against yes onke but siyakwazi ukubana bona balama judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state i-democracy lebakhuma ngayo angazi ubana i-democracy kuhlobo bani ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele kodwa sibonile into yenale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekaunsilini loko kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo waba uChabango kubhela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy
baba Ndlovu uyamuzwa lapho uchuma ukuthi thini ungamphendula
uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle uyawuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqenjini elithize ngoba nakuwo khona laphaya kuzanu bahlala bangaboni ngasolinye njalo kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho siyalungisana idemokrasi esikhuluma ngayo Kuna nge demokrasi. Eko kena wongu muntu. Eko kena uzuru wongu. Ukuthi nje, jenga nani niti niwinile nje, nukusa kanje. Po, kutheni, senibulala abantu. Ngoba nifuna isikhundla mase sibekisa nje ngalenda bayenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Into eyenzakalayo kodwa into engabelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye. Condemn i-violence, condemn ama-kidnappings, condemn zonke ziyana ngoba zabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu akuyigqibe ngamafitshane lapha.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathi iye mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noza umnangagwa kube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento eyinkulumo ngama observers.
Baba Chuma ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto. Ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ungamele sawunangaba esiba recognize lokwana othangona akuhambanga kuhle akuhambanga kuhle inkulumo zabantu bona ababevele besita bene result yabo esekhanda labo othi bakuqala ukuthi kuzahamba apho uyalile osubata ukuhambanga kuhle lejaha elinxa lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba usiyakhade kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungacela kunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphenda kanjani usaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU PF endaweni yalo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Bantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi government isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dasi Epping Forest laseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemaphepho Phumula, Mpopo, Mandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sejojiwe sabe ke sithi ke abantu bakithi wena sonke kodobho lakoBulawayo meya wedobho lakoBulawayo director engineering chairperson we finance chairperson we future water the chairperson we engineering sicela nike behambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water liyebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakoBulawayo it's a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobheni lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale kodwa ke kathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi siku-120 water shedding abele khulumthalanda mathi maze kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uNangagwa ukuzodaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokuthulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second book round edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwapi asebenzayo.
Ngiyabona mbuthi sokurongo akufama kuhle edolobheni lethu nakobulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi-ke ninikezele isigodo sikamthakazi-ke isekta siyamadamage singakhangela insiza beyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 singadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ize sikhangeleke umzingwane esithetha amdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apa ncema ekade ku-21.97% izada luthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuthuke kanje sowukhangela ukuthi amanye amadembe selpushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Bingakhangela-ke kulethu esithi ngi-water rule ku-water act ethi rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu ingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko-ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi ezibhale nje zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathe siyakhuluma izulu liyana sithi lende imthandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubulawayo zithole amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza lanje ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke besifake isipansi ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la besiyawathuma kahle ngale government bengabuya-ke bedabaphedeke ukuthi singetane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuze exoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. iStudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3 G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze nguChipho Mchekwa. So kuyinto edanisa esini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ube umfana osakhulayo.
Ikhangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu nxa sikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo umap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi sabela njalo ubengumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye izinambuzane so usithiya kwakhe uzasithiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundawo ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu oyahlabeka njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane bahloniphe abantu abakhulazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile sikile ukuthi naye yenze ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera olwela malungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.